Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kufa abantu abalichumi lantathu kwalimala kakubi abalichumi lesithoba mnembili 18 engozini yomgwaqo osuka eHarare usiya eNyamaphanda duzane lentuba yeShamva 10 off toll gate.
So ungovele kawubo right umubi kakhulu. Abanye bakhala sibe icabanga ukubuyela lapho ezivela khona eTop Mkhosi Catchment Area. Abanye sebezihambela kwezinye indawo lapho bathenga khona imizi.
Ingxabangxoza iqhubekele phambili lamuhla enkambeni yeChingwizi lapho okuqhamuke udlakela ngolwesihlanu kwatshiswa imota ezimbili. Idolobho leJohannesburg kwele South Africa lihlelwa ingozi yokuzamazama komhlaba. Kwabhubha umuntu oyedwa walimala kakubi abathathu endaweni eduzane laleli dolobho e-Orkney. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalichumi lantathu abafileyo kwalimala kakubi abalichumi lesishiyangalombili 18 engozini eyenzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamaphanda duzane lentuba leShamva 10 of toll gate. Isikhulumeli samapholisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi abalichumi babafileyo lihle laphelela khona ingozi isenzakala, kukanti ke abathathu bafele esibhedlela sePharire Nyathwa. Engozini le eyenzakale ngabo 11:47 izolo ntambama kungqikilane ibhasi yenkampani yeZupco ebivela kwele Malawi lemota enkulu ethwala impahla yenkampani yeMujawa Transport ebisiya lapho obekuvela khona ibhasi. UChief Superintendent Nyathi uthi umtshayeli wetruck uWonderful Nyamurambe utshele amapholisa ukuthi uthe ebanga edolobheni ubone kule mpahla phakathi komgwaqo wasesima icabanga ukuthi kungabe kungabantu abalele khonapho. Uthe sezama ukubona ukuthi ngabantu abaphilayo na loba hatshi. Kulapho ibhasi yeZupco ebithwele abantu abangamachumi amane lantathu abakade bevela kwele Malawi edlule igwegwa itruck yakhe yahle yaphuma umgwaqo yawela esizibeni ngomhlubulo. Abantu abalichumi bahle bafela khonapho. Ingxabangxoza iqhubekele phambili lamuhla enkambeni yeChingwizi lapho okuqhamuke udlakela ngolwesihlanu kwatshiswa imota ezimbili. Izolo amapholisa abikwa ebambe ngamandla izakhamizi ukuthi zitshise amatende lapho ebezihlala khona. Kusukela ekuqaleni komnyaka kulandela ingozi eyaziwelayo yokudabuka kwedamu leTogwe Mkhosi, amapholisa abophe abantu abangamakhulu phose amathathu ngempela viki, kwakhululwa iningi labo ngemva kokubhaqabulwa esitokisini. Abasele esitokisini ngabangamachumi amabili lathoba mnemunye abagoqela wesifazana olosane olumunyayo. Abantu labo bamiswe emthethwandaba kodwa umanje waludlulisela phambili lolu daba. Lamhla amapholisa abikwa ibambe ngamandla ukuthi abantu basuke eChingwizi. UChris Gande weStudio 7 uxoxela omunye walaba bantu umnumzana Milton Shumba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lapha eChingwizi izinto kazimanga kuhle ngoba amapholisa agcwele lapha afosa abantu ukuthi bathwale impahla zabo ngemva kokutshiselwa ama-tent ukuthi baye kuma-1 hectare. So imota zangkhona zilutshwane, so abanye abantu bathwale impahla zabo bazithwalele impahla zabo. So umumo vele kawukho right, umumo mubi kakhulu. Abanye bakhala sibe icabanga ukubuyela lapho ezivela khona eTop Mkhosi Catchment Area. Abanye sebezihambela kwezinye indawo lapho bathenga khona imizi. Abanye abantu banabantwana basemadrobheni sebebuya ukuzothatha abazali babo ukuthi babahambe bahlale nabo edrobheni.
Manje abathuthi impahla labo abanye abaqonda kuma 1 hectare bagcine bevuma yini njengoba sezwa ukubana abasoze baphiwe imali?
Lapha akufela choice, upho ukuhamba nje nxa ungela lapho uya ukuthi uyawuza kuyakhona, uyapho ukuhamba nje ngoba inkhulumende layo siyi-achivile injongo yayo ukuthi ihambise abantu kuma 1 hectare abangelamali buye lapho abangafuni khona. So akusho ukuthi abantu bayasikethela upho ukuhamba nje ukuthi bayasibindizela ukuthi siye kuma 1 hectare abantu abasikethele inkulumente yesikethela yosikethela ukuthi ufanele ihambe kuma 1 hectare so abantu upho ukuhamba nje
manje pho kona ukudla ke kuyatholakala
ukudla lapha emathendini kwakungasatholakali kwakungekho ngoba babe besithi bona kabafuna ukusinika ukudla uze sihambe kuma 1 hectare asiwazi nje base sebesipostele ukuthi siye kuma 1 hectare mhlawumbe sizakuthola ukudla
lo ngumnumzana Milton Shumba isakhamuzi senkamba yeChingwezi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale.